isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 20 kumbimbitho 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus.
Yindlu nje eyayisithi ezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake ukuyikhobhrambidana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele.
Odokotela besibhedlela sempilo bona baqala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayinitsha nathi ngoba sayithole vele siyanikhekhile. So ngezakala ukuthi yayinitsha, ngezakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi. Kodwa sayithole vele ukuthi yanikhekhile. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi yasebenza.
Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe le-Izingwenyama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ikomiti le ithi indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane kanye lokwamukela abahlolwa umkhuhlane lo kayila michina lempahla efaneleyo engasetshenziswa ngabezempilakahle emizameni yokulwisana le-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThornbrook Hospital Isolation Ward esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane lecorona, bethi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi. Umgcini sihlalo wale ikomidi uDokotela Ruth Labode uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.
Akulanto engiyibone phaka, kulanto ekhona lapha esibhedlela. Isibhedlela lesi yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake ukuyikhobhrambidana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele vele akukho right. Into indawo le yayivele ingasasebenzi. Ungahamba lingahamba eThornbrook ngalo kule TB kuSmart asikuthi city council, city council is not ready. Ayincediswe i city council ukuthi indawo le ibe ready. Yikho kukhona.
UDokotela Labode ungezelele ethi i 25 million US dollars eyavela e Global Fund ayibuye izolungisa isibhedlela seThornbrook Hospital kanye lokuthenga imbheda esibhedlela seEkusileni.
Izibhedlela zokubulawayo azikho prepared ukuthi azikwanisi, azilamali, azila equipment, azila lutho. Akulanto engayenzakala la kungabuya i-COVID siyafa sonke siphele du. So into ekhona lapha ukuthi thina njengama members of parliament sithi ma kunemali esivela ku Global Fund ayibuye lapha ilungise kuyindawo lokhu, ngenxa yokuthi kuyindawo lokhu kule advantage yokuthi kulama trend nurses anti kuzakhangela ke labantu abagulayo sithi banithi in nursing care. Labantu abanye abangani ba positive kodwa bekwanisa ukuhamba-hamba kabangasiwe emakhaya, kabasiwe ebusileni, asivuleni kuseleni kusasa. I 25 million le Global Fund yiye sesimelele lapho kuthena ibuye enye yangkhona ilungise indawo le, ilungise indawo le ibe ready, kube lembheda, kube le equipment, kube konke okukhona eWilkins. Mina kubuhlungu ngoba iWilkins ngiyibonile bakithi ibingani i-five star hotel. Lapha kulungisiwa ndikurate. So I think into ekhona lapha i 25 million leyo ayibuye silungise indawo le siqeda lapho sambe siyefaka imbhede ekusileni sabe sesimelele iCovid.
Ilunga ledale lePhalamende eNkayi South uNkosikazi Stars Mathe obekhona ezohlola isibhedlela seStone Group Hospital Isolation Ward laye uvumelane loDokotela Labode.
Na isithimo esiseStone Group kasimanga kuhle. EStone Group kufanele sisebenze nzima ukuze abantu mhla kusiba khona olomkhuhlane bathole indawo zokulala kuhle, indawo zokudlela kanye lalabo abaselaphela izigulane zethu. Sifisa bathole izigqoko ezifaneleyo sezikhona. Ngenxa yokuchasisa kwabo lapha eStone Group kukhanye abalazo lezo zigqoko ezaneleyo ngitsho lokuvala amakhala kumbe okokuvikela esithi ngama sanitization.
Ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uJasmine Thofa uthi ubulawayo udinga uncedo kakhulu, yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela.
IStone Group Hospital ngokubona kwami akula lutho, abakabi ready. Khona kungabuya ipatient e-positive vele lapha umuntu uyazifela because abakabi ready. Yamboni ungakhangela phansi ama-floors angikhona kapendwanga or kalungiswanga, it's not hygienic. Imbheda vele konke ama-matras angikhona lawo ngayugule yahlugule wesi ungayibona imbheda yangikhona.
UNomathemba Ndlovu omela iGwanda South uthi ilizwe lisengozini enkulu yalomkhuhlane.
Isimo esilapha sivuma khona ukuthatha bebulawayo kuphela, singakabali bonke abanye abaphandle. Sisengozini enkulu. Ayi, iministry sokumele isheshe iqhube masinyane izinto kulungiswe lapha masinyane, ngoba nxa kuthiwa iCovid 19 sithi iCorona isiselibobo ofana lokuthi isisekona we sithine iGwanda ithi vele seduzane ofana lokuthi sesiphakathi kwabo.
Elinye ilunga lale icommittee uNkosikazi Jasmine Thofa uthi bebuyela edale bazakwenza konke okusemandleni abo ukuthi ugatsha lwezempilakahle luze masinya luzolungisa udaba lweStone Group Hospital Isolation Ward.
Ngithi mina ngalokho esikubonayo lapha elokuzeni eStone Group Hospital ngokungabi ready kwendawo, akula nguba, akulani imithi, akula lutho. So ngibona njengama MPs njengoba sivalile kathesi singameleli ukuthi size siyevula, kumele sisiya ngemande. So make sure ukuthi sizazama ngomzamo wonke ukuthi sibuyele eParliament siye reporter, sibhale report yethu, sidinga uMinister of Health ukuthi akhangele indawo le.
Umqondisi wezempilakahle kuCouncil yakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abeCovid-19 sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke.
Futhi na into esenzileyo sikhangele sabona ukuthi kungafunekani okungakanani ukuze isibhedlela sidivide khona lokho enekadinga ukutho. Then sase sithatha lana i-quantity sase siyithumela ku-Ministry of Health ukuthi bejani ngalezi mali abathi zitholakele sincedise sikwanise ukuthi siyenze isibhedlela sibe-ready ukuthi samukele ama-patients. Imithi okwamanje akulamuthi wokwelapha i-COVID. Imithi yakhona yonke isetrials. Kulama cases lana okuthiwa ngama critical cases azafuna amaventilator. So amaventilator siyawadinga ukuze njani sibe lawo ukuthi senelise ukuthi sincedise labo abaye bebanjiwe. Izigqoko ezokugqoka ezokuvikela abasebenzayo okuthiwa ama personal protective equipment esilakho kathesi singenele ukuthi sihlale amalanga kumbe amabili. So silokhu esimelele esi kuthenjisiwe ukuthi engxenye sizaphiwa okunye ukuze senelise ukuthi nxa kungaba le umkhuhlane ungamemetheka kakhulu senelise lathi ukuthi sihlale isibhedlela sivuliwe okwesikhathi eside.
Isibhedlela seStone Group Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilitshumi lasikhombisa abantu bengaminyananga, kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amatshumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona, njalo amalunga edale lePhalamende athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje esibhedlela. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imbheda, konke sekugugile, kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza, lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele, a World Health Organization, ayikabi lomuthi okwelapha iCOVID-19, baqakathekisa ukuba abantu bahlale bezivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngise Thorn Grove Hospital wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Le mitshina yahlawulelwa amadola phose angena kusigidi ngohulumende, kodwa odokotela bathi eminye yayo yabuya ingasebenzi njalo ingelansimbi ezaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele ngesikhathi amalunga edale lephalamende awekomithi yezempilakahle ebhoda ezibhedlela zikahulumende ehlolisisa ngokusebenza kwazo. Okunye okuvele ekwethekeleleni esibhedlela sempilo yikuthi kukhangelisiswe ngezigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, i-$7 million, eyamukelwa esibhedlela sempilo iqondane labalomkhuhlane wezinso, kodwa lokhu bezithengela eminye imithi yokusebenzisa laloba uhulumende wathi belatshwe kungela mbadalo. Umgcini sihlalo wekomiti le udokotela Ruth Labode ubuzisisa odokotela mayelana ngemitshina le.
Thekile thina abanye khona sizwe namhla indaba ye 7 million eyafakwayo ngo-December for dialysis. Kodwa siyazwa kakhulu abantu behamba besithe naba i-dialysis iyadura, bayathenga izinto zangkhona. Udaba lona kufanele kube le nto ethiwa yi-audit. Ikukhangelisise kakhulu ukuthi na isisebenze ebantwini abangaki, isebenza ukwenzani. Kufanele kube lokuyi auditanyana ku audit imali leya. Into yakhulunywa ngama doctors eHarare siyibonile la. Ungani lapha futhi kuwesi. Imchini eminingi vela isebenzi. Labo bayavuma ukuthi futhi ukuthi imchini eminingi yayi second hand. So kuthi ukuthi kulomuntu owathwala $900,000 wahambe India wayathenga imchini ayi second hand wabuya la eZimbabwe. Ngenye into efanele bayi audit yona leyo ukuthi na bona bomathenga babe vele bethenga njani ngoba imali lahlekile.
Umnumzana Owen Sibanda ongudokotela empilo uthi imitshina le yala ukusebenza ngesikhathi ifika, njalo labodokotela beIndia behluleka ukuyilungisa.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitsha yini not ngoba sayithole vele isiyaniphekhiwe. So kungenzakala ukuthi yayimitsha, kungenzakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi, kodwa sayithole vele isiyaniphekhiwe. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Lokuzama ukuthesta
omnye wakhona wasebenza, omnye awazange usebenza. So ngasa usebenza, of course yahamba kuwo technician ukuthi bahlale la baze bathole amacebo ukuthi bawulungisise. Ngoba bazakhuluma labantu bangikhona abaletha imitshina, bazayenza amacebo bani ukuthi umtshina lwani lawusebenza.
Udokotela Owen Chokora omunye wabemukela imitshina le uthi eminye kayisebenzi.
Okay, so imitshina yabuya sibili. But ukuthi sibe kwazi ukuthi they brand new or not, because it was unpacked when we saw the equipment. But ARRI, when we went to receive it was packed. Then when the technicians were testing manje ukuthi babone ukuthi iyasebenza, ama technicians not away to our lab, but bavele India batesta. Yeah, omunye onkhona wangasebenzi, omunye wayesebenza ugagaza. Omunye mkhona ayengela ama-parts, ama-spare parts, yayingekho, so ayisebenzi. So kathesi ikhona somewhere in the storerooms, but we've never used them.
Udokotela Vulindlela Dube uthi kunzima ukuthi atsho ukuthi kwakukhangelelwe ukuthi kubuye imitshina enjani.
But man kangele, I don't know, maybe it's through storage or ukuthi vele wona ngokwawo, it's not latest technology. In terms of the company, ukuthi angeke ngitsho ukuthi kwakuvele ukukhangelela ukutholakala imitshina enjani, ngoba imitshina ekhona esilayo ithiyene ngesikhathi, angithi kuya ngetechnology. Umtshina ungabe umutsha, kodwa itechnology yayo umdala. Yikho engingakutsho ukuthi i-technology ekhanya ikhona laphana ngendala ayisiyo latest technology, but ngokusebenza kwawo ukuthi kumbe wawusumdala angeke ngikutsho ngesiqiniseko, ngoba ngingakwazi lapho eyatholakala khona.
Imizamo yokuthola impendulo kuhulumende mayelana ngemitshina le yahlule ngoba incingo bezingaphendulwa. kodwa udaba lwemitshina le lwakhulunywa edale lephalamende lapho umsekeli kamphathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro aphendula imibuzo ethi imitshina eminye yabuya ingasebenzi kodwa ikhampani eyabathengiselayo izabuya izolungisa.
The procurement was facilitated through the Zimbabwean embassy in India and I was there.
Ukuthenga kwemitshina le kwenziwa sisebenza ngeembasi yeZimbabwe kwe-India. Imitshina yathengwa enkampanini ethiwa yi-Medicure. Ngemva kwalokhu yalethwa njalo kwathunyelwa abantu abakwazi ukuyihlanganisa lokuphathisa ukutshengisa ekutshengiseni ukuthi isebenza njani. Kodwa eminye imitshina le yabuya isebenza imitsha ukuthi eminye yabuya isilela ezinye izinto eminye njalo yayiyidala. Ngalokho inkampani le izaphenduka iletha lokhu owasilelayo njalo ilethe imitshina emitsha.
Edabeni lwegciwane lwe-coronavirus odokotela bathi impilo zabo kanye lozulu jikelele zisengozini ngoba kungela malungiselelo okuvikela ukuthathelwana esibhedlela okugoqela impahla zokuvikela nxa besamukela lezi zigulane esibhedlela. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi isibhedlela sempilo asidalelwanga ukwelapha imikhuhlane ethelelwanayo ngakho abantu abalomkhuhlane we-coronavirus kufanele bayekwelatshwa esibhedlela se-Thorn Grove. Ethi njalo ukugcina abantu abalomkhuhlane lo kungadala ukumemetheka kwawo. Odokotela bathi basebenza nzima ezibhedlela njalo ukuthengwa kwemitshina kuncedanga lutho ngoba eminingi yakhona ihlezi ingasebenzi kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abathenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bakhala ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus usubalimazile kumabhizimusi abo ngoba sebehlise inkhambo phandle kwelizwe njalo impahla ikakhulu evela kwele China ingasatholakali kalula. UMartin Ngwenya uyalandisa isihavuroni kwele Botswana.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya bathi isimo sesiqala ukwasibi ngesikhathi umkhuhlane wegciwane le-corona umemetheka. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe eliphila ukuthenga lithengisa impahla phandle kwelizwe ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu omunye wabeZimbabwe bangena kwele Botswana bethenga impahla zokuyathengisa ekhaya uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu ibhizimusi labo.
Kunzima kithi ngalesi sikhathi ngoba kuyamele sisebenze kodwa sisaba uhamba-hamba ungagcina kusi-exposa to the coronavirus. Njalo ama-stock aphansi cause eyinye impahla esithengayo ivela kwele China manje okwakathesi kusamile okunenge.
Omunye njalo othumela impahla kobulawayo kuyathengisa emkambo we-flea market umnumzana Mthabisi Dube uthi akuselula ngalesi sikhathi kulandela uqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Impahla eningi etholakala emkambo yama-flea market kobulawayo ithengwa kwele Botswana kanye le-South Africa kodwa yona ilungiswa kwele China.
I-coronavirus ilakho ukuvalisa amabhizimusi we-cross-border trade ngoba impahla eningi ethengiswa kuma-flea markets ekhaya ivela e-China. These days akula stock njalo khona uhamba-hamba at this time it's not safe. Umuntu uyabe sesaba uyagcina ubamba nale mkhuhlane lapha. So aku i-corona ibulala ama-business.
Umkhuhlane we-coronavirus uzohlasele kakhulu kule South Africa kuloku esabela ukuthi noma yisiphi isikhathi ungachaphela kule Botswana kumbe eZimbabwe. Kodwa noma i-coronavirus iqhubeka imemetheka abanye abafana lo mnumzana Rodwell Moyo yena othengisa imithi yenkomo kule Botswana esuka eZimbabwe bathi lithuba elihle lokwenza ibhizimusi.
Thina nje abantu be-business asiboni ukuthi i-coronavirus okwakhathi isikhathi zinabe si-affectile ngoba ama-orders edokho ehamba njengoba kade evele ehamba. Uduko olukhona esilalo kathesi ukuthi sibona abantu abaseZimbabwe ama-customers aseZimbabwe sebe-order kakhulu okutshengisa ibona bayesaba uhamba kodwa bayathumela thina ezathi ivile nje sibasupply ukuthi sikhijini.
Umoyo uyavuma ukuthi bayesaba ukubamba umkhuhlane we-corona kodwa bayazama ukuzivikela ngazo zonke indlela. Isikhambi phakathi kweleBotswana leZimbabwe sikhala ngokuthi kulutshwane owenziwayo emngceleni ukubavikela phezu kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. I-Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma labenhlanganiso yababona ngabeqa umngcele bethenga bethengisa impahla abeZimbabwe Cross Border Association abangaphendulanga imibuzo phezu kwesimo sebhizimusi yabo ngesikhathi se-coronavirus. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje babhekane lesinda baphendule abezemidlalo ngemva kokumiswa ukudlala emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. UJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Izinqumo esithethwe nguhulumende wakweleZimbabwe sokuba kumiswe ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 wona obangelwa ligciwane le-corona sokudale ukuba abezemidlalo etshiyeneyo lawo bemise inhlelo zabo. Lokhu sekudale ukuba kudluliselwe phambili ukuqala kwemidlalo etshiyeneyo efana le-Ikhasilaka Premier Soccer League. Isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi ukumiswa kokuqala kwemidlalo kuzalethela amaqembu inkinga eziningi.
Amaqembu abelungiselela isizini yethu bekhangelele khonokho ukuthi hayi iyaqala ngo-March kodwa ngomkhuhlane lo umdlalo sidluliselwe phambili sokusitsho ukuthi amaqembu sokumele abuyele back ku-drawing board. Ngizakunika for example abaqeqetshi nxa belungisa ama-program abo ayi-pre-season babe bewalungise ngendlela yokuthi kusiyaqala imidlalo abafana babo basebefit okunganani. Khathe sebenomlando ukubana begcine abafana laba befit kuze kuyefika leso sikhathi lapho kuyaqala khona i-season. Akusomsebenzi olula lowo kumakhochisi.
Umoyo oqhubekele phambili wathi amaqembu amaningi athola imali evela emagedini izibukeli zibhadala ukuba zingene ebholeni njalo asezathwala nzima ukuthola iholo labadlali bona kumele behole ngoba beqhatshiwe. Umgcini sidlalo weBulawayo Volleyball Association uWilliam Maziro uthi labo njengenhlanganiso sebemise zonke inhlelo zabo kulandelwa isinqumo esithethwe nguhulumende.
Kulandela ukumiswa kwemidlalo yonke ebilungiselwe iZimbabwe Volleyball Association. Lathi njengeBulawayo Volleyball Association sikubone kufanele ukuthi simise imidlalo yethu ebimele ibe khona kugoqela umdlalo we-pre-season tournament obukhona ngeviki leza impela viki njalo lokulontsha kuqala kwe-season yethu ka-2020. Sibona kungcono ukuthi singathi abantu bebe-safe senze esingakwanisa ngamandla ngoba i-capacity yokuholda into zinalezo lathi asingeke sanelise ukuyimela.
Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda yena uthi bazalandela isinqumo esithethwe ngabe-National Darts Association esokumisa imidlalo.
Umdlalo wethu wamadarts-ke hhayi phambaniseke kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Abadlali bamadarts bakhanyakala-ke bayakonona lapho ukuthi kade baze ba kuthiwe bangadlali bangaqhubekeli phambili le midlalo yabo yamadarts. Khona umdlalo wamadarts uzabe ulabantu abangafiki amachumi amathathu nje kuphela kodwa abantu bemabhasini babe bebaningi bekufika ikhulu ezitimeleni bekufika amakhulu amahlanu kodwa ubona bamadarts kuthiwa hayi kawume. Sithatha injalo-ke leyo directive ngoba ivelele ku-National Darts Association of Zimbabwe indazi so sizalandela njengoba beyiwo abalawula amadarts elizweni.
Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ngolwesibili uthe isimo kasilunganga ngenxa yomkhuhlane wecorona njalo walaya uba abantu beke bame ukubuthana bedlule ikhulu okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekudale ukuba ezemidlalo zimiswe emhlabeni jikelele njalo lokhu sekuthiya abalandeli bezemidlalo belesizungu ikakhulu abalandeli bomdlalo wenguqu bona abalandela ikakhulu imidlalo yamazwe atshiyeneyo ikakhulu phesheya kolwandle abayibona kumabonakude. Ukungadlalwa kwemidlalo lokhu sekulethe umjombo lakulabo abaphila ngokubheja ngoba kungela midlalo eqhubekayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngujoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe idlalade labo elilesihloko esithi uhambe rom. Ngakhe uzizwe sibanda. Lisizwa idabuka kohingwe phansi le Plum Tree kodwa icula ikwele South Africa. Nangu umdawini echasisa ngomango ase uhambile kwezomculo.
Kushuthi leli dlalade lidlalade lesivili. Mina emculweni kushuthi ngaqala 2018 kulonyaka 2020 sengisebenzela i-album lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-album lesithathu sengineminyaka 83 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi sengingubaba inohahilapha isilo siyavumula kanye lethi nansi indaba.
Ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazi ngono kusho ukuthi ngizoshiya nazi inamba ngiyatholakala kuwhatsapp nakuma-calls ngiyatholakala. Inamba zami ezithi 0655 34 2492 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyazani noma ngikuyazise ngami ngcono yikho la engitholakala khona.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wabi amazwi?
Njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayezela into ezobajabulisa kwelizayo.
Uphuma ke enkundleni uMdawini leqembu lakhe leIzingwenyama ngale ethi zadabula amazwe. Ta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomiti yedali lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornkrug kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona ikakhulu ezilomkhuhlane wecoronavirus. Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Kuwoza Friday lamhlanje besilomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe leIzingwenyama. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma Nkololobwana wamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.